Bebekhonona namuhla ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe olwe-National Heroes Day emathuneni amaqhawe enkulumane kobulawayo lapho obekuleziphathamandla zikahulumende bebekhala ngokungatholi imali eyenelayo eyempentsheni, ukugugudeka komnotho welizwe lokungalungisiswa kahle kwamanye amangcwaba lapho okulele abalwa impi yenkululeko. Unkosikazi Melina Chitanika uthi umkakhe owabhubha ngomnyaka ka-2018 lokhu engakayakhelwa ilitshe loba abanye sebafakelwa.
Kubuhlungu ngokuthi umuntu wasebenzela ilizwe nxa engasafakelwa. Sahamba bathi bayisena ngo-2006, so kufanele siziyefakele. Manje ngokuswela kwethu sesiswela ukuthi sithini, sithole abanye imali esingafakelwa thina esingakafakelwa.
Unkosikazi Charity Sibanda uthi umkakhe sewafakelwa ilitshe kodwa lokhu engakatholi imali enikwa abafelokazi bamaqhawe eZimbabwe.
Bengithanda ukutsho isifiso sami sokuthi la bengithole i-widow's pension na angikayitholi ngenxa yokuthi wayelama-IDs angu-2 into eyakhe yakudala iyo yayisebenzisa ku-pension waze wabhubha. So ebebedile wanganikwa i-pension ye-army kuphela because wayetshintshile isithupha esiya esikolo kuvela endlini.
Unkosikazi Grain Masuku lemuli yakhe bavule emphakathini ilitshe abazakhela lona ethi le mali ayiphiwa nguhulumende incane. Umnumzana Andrew Ndlovu naye usola ukungafakwa kwamatshe nguhulumende.
Yikho khonokho kwenziwe ngasukuma njengomlobi wenkululeko ukuthi ngiye ephalamenti ngiveze konke lokho kwakuyinjongo yezaphu yayikhokhelwa nguJoshua Nkomo. Esifisa ukuthi khona ama-policies abalweni benkululeko labo bonke abantu beZimbabwe aqondiswe, wonke umuntu alinganiswe, kungabi yindlela yokuphathana ngemihlobo kumbe ngokuthi ubani kulisi bani.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF wobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi baphakathi kokulungisisa uhlupho lwamatshe enkulumane Heroes Acre.
Amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding yeprogram yama-provincial heroes. Bekule problem yefunding but kathesi upresident usithembisile ukuba into zangifana ziyalungiswa kahle. Mbonibone laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga, bonke anakathi zokuthengisa sesiphushe amatshe abuye ngapha kwathiwa kathi noma engabhalwanga ngabuye azabhalwe khona pha. Sizame ukuthi sithi meet ilokuzeni i-backlog which is there. Yes, abantu balemvuma ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababekwanisa kodwa besithangelela ukubana leyo yinto ezakwenziwa under i-museum and the department ekhangele ngama-heroes.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ngcebo kahulumende.
Hatshi imali khona, okufunekayo nje ukuthi laba okumele bakwenze lo msebenzi baqoqakale kuhle bese becela, hayi imali siwayo sibili.
Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu namuhla ebezithe gwaqa emathuneni amaqhawe kobulawayo, abanye bezobeka amaluba emathuneni ezihlobo zabo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uhlele ibutho ebelikule indawo wabala umbiko kamongameli Emmerson Ntambu Zomnangagwa. Iningi elingene umkhosi wanamuhla lijabuliswe ngemidlalo ehlukeneyo lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.